sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uDano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-13 Nhlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lithi lizethula emthethwandaba udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alichumi lanhlanu afuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende angazavunyelwa ukuncintisa.
Abasahambi besikhuluma nje besebenza ngethiwa ngesilungu i-assumption ayisikho okwakhathi se-new dispensation amathuba aphiwa okufanayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selimangalele emapholiseni labo ababhalisele ukuncintisa ngaphansi kwaleli bandla kukhetho oluzayo bengelamvumo yaleli bandla.
Abantu abathize ezindaweni ezifana leBulawayo, leHarare, leNkayi, lapha abantu abafoja ama-signatures awethu awebandla babaqamba amanga bathi bamelele ibandla le-TCC.
Abaholi bebutho lakwele Russia ababili babikwa bengaziwa ukuthi bangaphi ngemva komvukela wamabutho owenziwa ngeviki yedluleyo.
Akungaba khona ukuthi kasabonakali ukuthi vele sebemthethe, sebemcatshisile njalo akasoze aphinde abonakale futhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leZANU-PF lithi lizethula emthethwandaba udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alichumi lanhlanu iningi lawo engawokobulawayo afuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende engazavunyelwa ukuncintisa. Ibandla leZANU-PF lithi amalunga la afaka amaphepha awo kudale le-nomination court ngemva kwesikhathi esivunyelwa ngumthetho esehola lesine 4 o'clock ngelanga lomthethwandaba lo. Umthethwandaba ungemukela isicelo saleli bandla kuza kutsho ukuba izikhundla zamalunga edale lephalamende ezakobulawayo ezilichumi lambili zizathathwa libandla leZANU-PF. Umgcini ngcebo webandla leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa wethule amazwi okuthi baza kuya emthethwandaba ngoba okwenziwa yiZEC ukwemukela imali yamalunga la akukho emthethweni. Sixoxele siphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Kudakwashe Munsaka saqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wabo uhamba kanjani esigabeni seMathebeleland North.
Hayi, okwamanje abantu sebeqalisile ukukhankasa. Bakhankasa kamnandi kuthule endaweni eziningi, kodwa abantu abakangeni sibili okuzwayo, kusalokuthula endaweni ezithize, kodwa sebeqalisile ukungena. Mhlawumbe ukuthula lokhu abantu besagijima-gijima bedinga izimali ezokuthi bekhona ukungena endaweni ezijiyeneyo, kodwa hhatshi akukangenwa okuzwayo, kodwa ukungena sesiqalisile ukukhankasa endaweni ezijiyeneyo. Abantu bayagijima sibili, abaningi sazi ukuthi bebemelele nomination court, yathi iqedi nomination court hatshi sebeqalisa ukungena abantu kancane kancane. Ngikhalele ukuthi yena le imviki ezayo hhayi yiko lapho kabe sokuba ngumsindo sibili okuzwayo abantu sebegijima-gijima.
Ungasitshela ukuthi nxa wena ukhangele okwenzakalayo ungathi amabandla wonke ayaphiwa yini amathuba afanayo endaweni ezifana lemsakazo yabo ZBC ephiwa ithuba lokukhankasa emsakazweni?
Amathuba aphiwa amaphathi wonke sibili. Isihlupho lenzakala nge-TCC ukuthi khona bavela bazitshela bona ngalokho kwakusenzakala ku-all dispensation ukubana iZANU-PF yele monopoly over i-information elizwe, yiyo njalo ele monopoly
monopoly over imedia. So ngakhonoko abasahambi sebesikhuluma nje besebenza ngethiwa ngesilungu assumption ayisikho okwakhathi se new dispensation amathuba aphiwa okufanayo njalo nje enxa likhumbula sokule 6 TV stations asevuliwe under i new dispensation lawo ama TV station amaningi akhona ngama private media houses akankasayo okungelani nohulumende kumbe bezana uPF lakho futhi bayavunyelwa ukuthi behambe khonapho be campaigner kuZBC bayavunyelwa kodwa nje abafuni ukuthi behambe besiyakhuluma khona ngale kuZBC asazi ukuthi babe besabani ukuthi bengahamba kuZBC so amathuba ayafanana ba
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezi zinsuku
imvumo baba ever since kwaba le proclamation akula umuntu ohamba siyadinga imvumo sichaya kuphela thina singena kuphela ku ground akula umuntu oqoqoda emapolice nedinga imvumo ever since there was a proclamation that means it's now legal to campaign so kathe sisesikampena sesigijima endaweni esijene imvumo abantu bayezenzela amara labo okusemthethweni
lo ke ngumnumzana akho Dakwashe Musaka isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo ezancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba seBinga South edalele eParliamente lo ke sokudaba lunye sixoxele lesiphathamandla sebandla lesiCC umnumzana Thandeko Zintimkandla saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seMatopeleleni South
umumo ngapho wakhathesi njengoba nje bekukhethwa abazamela abantu kuzigaba ezijeneyo amakhansila lamalunga ephalamende lomongameli ngeviki eliphelileyo kusathulisile khona lokho njalo ukuthuliseka lokhu engxenye kungathathwe ngathi kuthule kakhulu kodwa hhayi sikho bakhona abahamba emaceleni abasebenzisa imali yokuphambanisa inhlelo zamabandla la aphikisayo kukhanya lanxa kungeladlakela olubonakalayo kodwa ke bayazama ukuthi bathenge abantu ukuthi labo abangasuthisekiyo njengoba emaphathini lapha ziningi izinto ezikhuba abantu laba abakhubekileyo bangene ngendlela engayisiyo eyabe iyinhlanganiso lanxa kuyabe kuthiwa babizwa ngegama lenhlanganiso sizwa kodwa kwezinye indawo njengobomashingo ukuthi hhayi kunzima abanye sebelalela lezintabeni thina ngapha besingakahlangani lakho-ke lokho kodlame olusegcekeni kusathule nje ngoba le mikhankaso emikhulu liyana ungathi kayekaqalisi nje abantu basatshaya imitshetsha phansi besenza imihlangano emlutshwane kodwa hhayi engakutshoyo ukuthi akuyahamba kuyini vele okungenzakala kuleli lizwe kungela zigwenxa phakathi kodwa kwakhathesi hhayi ngathi kuyaqhubaqhuba
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezi nsuku
njengoba ngisitsho ukuthi hhayi imihlangano kazulu esingathi ngesilungu ama-public meeting kayikabi mningi kodwa-ke yambona ukuthi kungantshintsha lokho ngoba imvumo ingaba khona imvumo izaphiwa kodwa bonabo abaphethe intambo zokusinika lezo mvumo bayakwazi ukuthi kulezinye indlela ezicatshileyo abazaphambanisa ngazo leyo mhlangano ikakhulu lokho okungenela kuthiwa i-infiltration bangene phakathi badunge abantu ngiyabona ukuthi sibili basebenzisa indlela eziphezulu zokuphambanisa imihlangano ekhona kodwa-ke hhayi sizabona sisiya phambili ngibona ngathi imvumo yona iza kuba khona kodwa kuyasetshenziswa ezinye indlela zokudunga leyo mhlangano njengoba le mithetho lemitsha ekhandwayo yokuthi ungakhuluma lokhu uyabotshwa landani angithi babethiye indlela ukuthi ubani uthe abesebotshwa-ke kutsho ukuthi imvumo ingazi be khona kodwa sekulokuzithiba kwabantu ekukhulumeni ezinye izinto okumele bazikhulume kuleyo mhlangano ukunika umuntu imvumo yotenze umhlangano wena umfakele umjibila kuyafana nje lokuthi imvumo yakhona hhayi asiyomvumo ele ntandokazi phakathi
alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isiphathamandla sebandla lesi-CC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda lokho sibudaba lwezokhetho ibandla le Citizens Coalition for Change lithi selimangalele emapholiseni labo ababhalisele ukuncintisa ngaphansi kwaleli bandla kukhetho oluzayo bengelamvumo yaleli bandla njalo sebenikezwe amasamanisi ngoba bebikwa bephula umthetho ngokuzisayinela amaphepha ayikhomba ukuthi banikwe imvumo ibandla le-CCC. Lokhu kuvezwe isiphathamandla esibona ngokuqutshwa kwenhlelo zokhetho kuleli bandla unkosikazi Ellen Chiriyelenga. Uqhubeke wathi bathathu kuphela abalandele isixwayiso semandla basusa amabizo abo kuluhlu lwabancintisa abavela endaweni ezivalisa iMasvingo, Harare leMarondera ababikwa belobe incwadi zobufakazi balakho ezama-affidavit. Abanye ababikwa bengelamvumo yokuncintisa batshela iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka ngokuncintisa bemele iCCC ngoba bakhethwa ngumphakathi kodwa ibandla leli lizazifunela abanye. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Ellen Chiriyelenga obona ukuqutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla leCCC.
Labe silohlelo lokubonisana lamakandidates ethu avela endaweni zonke elizweni ukuze sincedisane ukuthi kucampaign leyi kuyasetshenzwa njani, sibancedisa njalo in terms of ama strategies. Ngakho ke lolu uluhlu labantu abaphumelele kunomination process nxa luphuma luzasinceda kakhulu ukuthi sibe le confirmation ukuthi kumi njani in terms of ama candidates. Njalo kulodaba olunye oluhluphayo olamadabu candidates lapha esibone khona abantu abathize ezindaweni ezifana leBulawayo, leHarare, leNkayi lapha abantu abafoja ama-signatures awethu awebandla babaqamba amanga bathi bamelele ibandla le-CCC kodwa bengathunywanga libandla. Njalo abanye bakhona ngabantu esingabaziyo nxa kuzisisa indaba yangkhona sibona ukuthi abanye bakhona ngabantu abezanu-PF. So ngelinye udaba esizama ukululungisisa ne-ZEC ukuthi udaba lamadabu candidates lulungisiswe, i-ZEC siyibhalele incwadi yasiphendula yathi hayi bona ngokubona kwabo akula lutho olwaphambanisekayo, abana sizathu esizabayenza singabayenza ukuthi abantu laba abamadabu candidates asova bebandla. Kodwa sibona ukuthi kulokwekethisa okuthize njalo udaba lolu sesiluhambise e-court amalanga amafitshane alandelayo sizahamba e-court sisiyabonisana ukuze inka i-court ilungisise udaba lolu. Njalo sikhuluma kunje so njengebandla sesifake i-police report sireporta laba abantu ngoba bayenze ubugebengu lokhu ngesikhiwa abathi yi-fraud. So indaba le isesemthethweni njalo kuyisifiso sethu ukuthi nxa sesisiya ekhethweni abantu laba basebekhithiwe ku-ballot box ukuze bengakonfuzi abantu.
Kahle kahle bangaki abasuse amabizo abo kuluhlu lwabazancintisa labo elithi bekungafanelanga bencintise njalo lilobufakazi bani?
Phakathi kwabantu bonke abafaka amaphepha abo besithi bamele ibandla le-CCC bengakhethwanga libandla, kulabathathu kuphela abavumileyo ukuwithdraw amaphepha zabo, iningi bayalili. Njalo nxa sikhangela ngasemthethweni ilanga lokuwithdraw liphele izolo, i-17 days ikwana. So kutsho ukuthi osokusele ukuthi indaba yangkhona ihambe e-court njengalokho esesikwenzile. Isamanisi amasamanisi sibaphile njalo sesimelele abezomthethandaba ukuthi bazayihambisa njani indaba yona leyi. And okumqoka esikubonayo ukuthi abantu laba ngabantu abathunyiweyo ukuzobhidliza ibandla le-CCC ukuzobona ukuthi kuba le-confusion phakathi ama voters ngelanga lokhetho ukuze kukhona kungasoze kukhanye ukuthi umuntu omele iTCC ngiphi. So ngabantu ababhilizayo njalo sibonthi ngabantu abayephule umthetho yikho sesithi indaba yangkhona ayihambe kube umthetho andaba sibone ukuthi izahlazulula njani ukuze abantu beZimbabwe benelise ukukhetha inkokheli abazifunayo kungela confusion phakathi.
Lo ke ngonkosikazi Ellen Shiriyelenga ubona ukuqutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-CCC obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima uthi ngamanga ukuthi izisebenzi zizengezelelwa iholo kusukwana izilandelayo esithi uhulumende ingkhona izahlala phansi yacubungule lolu daba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi ngamanga ukuba umnumzana Dalubuhle Ngwenya ohlala eBarberfield uthengisa abantu. Amapholisa athi imbiko ekhomba lokhu isabalele enkundleni zokuxhumana okubangele ukuthi bagcwayisise kodwa bathola uNgwenya emsulwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele neWhatsApp.
Studio 7 kusitudio 7 linjani khona ngabe umdunga sicela nje sicela bonke abantu bemathebeleland bevotele iMRP MRP ama councillors njengoba ekhona ama MP sivoteleni MRP ngoba siyabona ubandlululo olukhona lapha elizweni lakithi alupheli abantu besishoneni vele ngabafuna basindebele sizimeleni sodwa lati kati kuyini funa emachona le ngiyabonga emhlobo
Studio 7 Studio 7 ngabe linjani la zonke siyabonga usethelela uhlelo siyabonga uhlelo Studio 7 sibonge laphana usihlazela ngezombusazo ukwazile izinto zakithi kanjani kodwa hayi sizana sithi siphelelwe ngamandla phelelwe ngamandla sizama ngendlela zonke ukuthi manje yenza amaqhinga okugebenga kanti hayi siphelelwe ngamandla yabona umbilo ozayo ukuthi yashiya kuphela sithi phambili vota 23 August sambeni mazimbabweni sevota sithipheni zana okhulumayo umfoka bhoqo hambana senyamandlovu sithizana ayiphume
ungabe unjani umsakazi nabalandeli ngihlala edabeni sengibheke ama candidates lawo afuna ukuba ngama president for ukhetho luka August 11 yawo wonke akula i1 even 1 indebele nje lithi ama party wonke lawo akula even indebele li1 ebini ngaphakamisa isandla bali support ba hayi sicela usimile hayi hayi bafethu ayike abake ukudlala ngathi and even na lesisic abantu abagijima ngayo last week lo mama lo othingo Shiriyetenga obethi yena abantu abafaka abayenza ama double candidates ababazi but namhlanje sebesithi abantu babo abayenze ama card ama double candidates abahambe baye withdraw amagama why abantu laba bengaqiniso kanje and into eyone engalixwayisana nabantu bamandebele ukuthi sizamani ukuthi lizilandi iqunywe phakathi ukuthi lizoqunywa phakathi rapi orobani okusalayo ezilongo ilizwe lengaqonwa ngaphakathi ukukhululeka angeke lize luthole izohlala igijima ngemva kwabo lawa abantu until lezulwa nizeni. Ngiyabonga umsakazi
salibonani basakazi be studio 7 ngiyalibingelela laba abalalela ayisebezwa umhlanga bathi bazwa ukuthandle ukuthi ulawayo but into kumele bebe yazi ukuthi last year kuma by elections ba contest emeli MDCA bayala ukuba ku CCC bebona ngani njengoba na ibandla le 2 months abantu abasozile bevote bakontest abadliwa futhi ngabantu be Triple C. So bathe sebebuyile abakhulumanga ukuthi sina sesiphenduka babhalela iMDC ukuthi hayi sina sesiphumile bekwathi vele iMDC kuveli hlupha ku Triple C that's why kuphunyiwe. So abayenzanga njengabe Gwanda ababhala incwadi. So bazayamkelwa njani befakwe bathi selefakiwe buya uMonzo rek selifuna abantu baqase ukuhlupha futhi. So that's why bevalelwe phandle lokhu ukuthi bethi yeke ubuya abantu beHarare. Vele asikusebenzi kunjalo umuntu vele enxa engafakwa ngikhuluma intando yakhe kodwa kangeka zathi thwele nzima ngibandla lezanu PF. Kade ezanje yabona umnanga kugcinile ukusayina umthetho lo. After the elections uyawusayina ke ungasela umuntu okhuluma ngezanu PF wonke umuntu sazohluphe. Lokuluthu bazilithela benza intando yabo abantu bahluphe kabalanda.
Yes, Studio 7, Studio 7 njani. Aleke ngiphawule ngendaba yenu. Yesisi indlela othwa abantu bakhala ukuthi kubhaliswa abantu abayithula. Umuntu okhulumileyo kade likhuluma laye lapha othe okobulawayo, othe ngokobulawayo sokufaka abantu beHarare. Bafakwa njani abantu beHarare kobulawayo? Yazi la isisi ngathi ilesizayo kancane. Isisi le ngathi ilesizayo kancane leyo sisi yakhona. Ngoba hayi, isigcina thina singasathembi sesisi ngcono kube ngumthwakazi. Ngoba linto zengani le yento zeHarare phakathi. Into othiwa iqale elungiswe iHarare vele ayiqondanga. Vele nje isisi iyizalo kahle. Yinto nje khona nje hayi. La bantu amashona vele ahlale ngamashona kusoze kujike lokho.
Linjani emsakazweni, linjani emsakazweni kaStudio 7. Indaba ye-Triple C le inzima le. I-Triple C ibandla le ligangile. Manxala izothatha abantu abavela eHarare ezobafaka kobulawayo bebe yamakhansila. Kanti abantu bakobulawayo bangaphi? Simzwile ubabulo kade ekhuluma ekuseni lapha lo Ntunkambili Nkomo lo obese sithi ye usekhitshile katshana kwathatha umuntu eHarare wafaka kubukhansila. Hayi, hayi, sicela ukuthi ibandla leke lihloniphe abantu mani. Umuntu lo muntu kabuse lapho ohlala khona. Ungasuki emzini wakho uzobusa kwemzini wenye indoda. Kanti uyabusikyo indoda le iye ngaphi uma uzobusa emzini kwaleyo ndoda kanti. So ibandla leke lihloniphe abantu. Umuntu lo muntu kayebuse lapho ohlala khona. Ayenge sithatha umuntu emathebuleni siyemfaka eHarare sekuthi ebe ukhansila le. Akwenzeki lokho. Abantu beHarare kabazibambele umnotho wabo. So i-Triple C kayingangeni isitakhe sezanu PF lesi esingcolileyo lesi. Sifuna ukuthi umuntu lo muntu abuse lapho ahlala khona. Amakhansila onke lawa asindebela sekhitshile kathana wafaka amakhansila vele eHarare. Hayi, asikufunde kuganga lokho.
Salibonani, salibonani Studio 7 linjani basakazi. Hayi, thina siyaphila sikhona. Hayi, khona apha ezimbabwe. Siqanjelwa amanga. Mnangagwa lamanga madoda ezekhulume lokuradio ukuthi sizanika imali esiqambela amanga hayi into leyo angaze ngiyibona hayi siyangekile thina abadala ngiyabonga
linjani linjani basakazi linjani basakazi siyalithanda lonke thanda lonke hayi 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 i-Triple C kati wayi ivoxavoxa so isidonselana njengamasaka abantu ababangamasaka omumbu kabananzelela izanu izanu ayifuni ukuthi i-Triple C win ayifuni ukuthi izanu bayazi abantu ukuthi vele ilokugebenga phakathi kade abantu babulaya indlala ayi lati amandebele mani labanye abantu mani basindebeleni sithande ezinye izinto mani ezingasoze zisize mani abantu wayi bengananzeleli mani hayi mani nanzelelani bantu besindebeleni wayelithanda ukuvotela izanu so wayelithanda ukuvotela izanu sukani kuzanu mani mashona lamandebele yekelani icabinet kamnankagwa yonke yodwa mani hawu mani hayi isukani mani hlobo zama sukeni labana abantu mani lidlani kakuzanu lidlani kuzanu abantu bakhala badubeka lezo Ezra Jesus Banda bekhuluma asivoteleni i-Triple C kuphela abantu asibambaneni sivoteleni i-Triple C sonkeni sonkeni asukubeni ngobuningi bethu bayekeleni labo bantu bangaze bavoxavoxe i-Triple C kodwa ninayazini ukuthi liqondanga siyalicela mani badala lingenza so lizobona izanu ingawini sifuna ukukhuluma sonke esisemazweni like lize ngendlala ngoba lizodubeka lizobona ngake size silithumezele le i-audio ayihambe singake size silunike lutho shiyani ugawula avotele izanu kuphela lina elisekhali elisemaruzeva lelisemadrobheni elikwazi ukuthi lidla ngapha egoli sitshiswa sibulawa hhayi sukani kuzanu lonke likwazi ukuthi abantu abenu basemasayiphechiya kwezilwane iphechiya kwemfula yekelani ukuvotela izanu yekelani ini siyakucela bazali siyakucela lonke ungabe ngumzali wuphi kuphi kwendawo uselwagwela ufomu kuphi kuphi yekela hamba
bani ku 333 long
studio Steve studio 7 livuka njani mina lami igama ngu Adolf Shaba nanthanda ukukhuluma kumalunga akithi e-CCC asikhose trainers asikhose retain siyaphambili manje asinyatheleni ngamandla ngoba sokuseduze lapho siya khona asikhohlweni yilabo abantu befazi laba ama independent ama candidates lawa sayina azithi ngawe CCC yona esazi sobala ukuthi akakhethwa ngalibandla afana nalendoda ebikhuluma ku studio 7 izithi yona ngeka ward 1 kobulawayo uyamuzwa le mfulumo zakhe azilokhu zange ezokufuna ukuhlukanisa abantu uzokhuluma ngo-Eric Gono ka-Elobengula Magwegu ngoba laye wakhethwa ngabantu ethi kazange asayinelele ubantu kunezizathu zokuthi abanye abantu bakhithwe or nampo omonzora sesehluleka ngithi ukhululekile ngitho nokufilda even one candidate funa ukuba yilokhu zeni imbuzi edla yodwa kodwa hhayi ngikazaezana ngekithize ibe lesifiso sokuthi imsebenzise ngoba kasela mandla uvala ulezi ufana ne-barriers check
linjani emsakazweni linjani emsakazweni ka-studio 7 ntungamili inkomo hhayi siyayibonga siyakubonga mfowethu usifundela kahle izindaba hhayi siyabonga mpela siyihlala uyibambe njani uyazi ukuthi ngizwe inkulumo kababa lo ifikile mbalula lo ababa lwani ujwayela abantu lwa laphana singathi ubengakhulumi laphana ubewumane umbalula lapho thina abantu bagcwele South Africa babalekele iZanu PF yakhe le oyivikelayo lefikile embalulo babaloku akwananga lo thina sifuna abantu bebuswe ngendlela yena iANC yakhe ibusa kahle abantu yikho abantu bakhe bangabaleki kwamanye amazwe yena uzodefenda ibandla leZanu PF baba sicela ukuhloniphe kancane sicela uhloniphe mpela sibuye laphana ke kuma elections laphana abantu kabangakhohliswa iZanu PF kabavotele elinye ibandla upresident elinye ibandla nokuthi iZanu PF iZanu PF sibakhohlisa kakhulu abantu sifuna utshintsho 43 years lokukhohlisa into eyi-1 hayi ayiphumi ibandla leZanu PF lethu yabo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika abaholi bebuthola kule Russia ababili babikwa bengaziwa ukuthi bangaphi ngemva komvukela wamabutho wenziwe ngeviki edluleyo. USevey Srivonika loValeri Gerasimov babikwa bengazakali ukuthi bangaphi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lolandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ya baba kanti ngibona ngathi kulohlupho lapha ngoba ungakhangela kuhle kuhle sibili ibutho leRussia leli alikaze lifike kusona lesi sigaba sokuthi kekuze sokuthi kube lo mvukela ukuthi kuthiwe khona ibutho ingxenye yebutho iyavukela umbuso njengalokhu. Angikholi ukuthi kuye kwenzakala ngaphambili lokhu baba ilizwe ngingazi njalo kusiye emuva kodwa ke okwakhathesi kukhanyile ukuthi nokulohlupho. Kangimangali ke nxa kungathi kuzwakala kuthiwa khona omunye ukhomanda owebutho kabonakala. Angabe ngabonakala ukuthi ubonile ukuthi kuzawuba khona ubuzima lapha owahle wabaleka. Kumbe kungenzakala ukuthi angaba khona ukuthi kasabonakali ukuthi vele sebemthethe sebemcatshisile njalo akasoze aphinde abonakale futhi. Kungenzakala ngoba iRussia iyilizwe elikhokhelayo nxa kusiza kulokho okuthiwa khona i-authoritarian rule. Iyilizwe elifundisa amanye amazwe ukuthi kwenziwa njani nxa umuntu angenza njengakhona lokho. Mbona ngathi kuzaba lobuzima sibili obukhona obuzabe bucatshile esingasoze sibubona.
Ngokubona kwakho eleRussia lokhu lilizwe eliqinileyo yini nxa sikhangela umvukela lo owenzakeleyo?
Yebo, ilizwe leRussia yelokhu elilizwe sibili eliqinileyo ngokubona kwami. Kodwa ke kukhanya ngathi kungabe kulishekile sibili ukuthi kulihlukumezile khona lokho okwenzekele ukuthi amabutho ahlamuke. Ngoba ungakhangela leli butho elihlamukileyo libutho ebelivele lingathi liseduze kakhulu lomkhokheli weRussia uPutin. Ngoba ungalalela kuhle belisebenzisa ibutho leli ukuthi liye khona le eAfrika liyediliza liye khona le Middle East liyediliza anti khathesi bese lifake lapha e-Ukraine ukuthi liyediliza. Kodwa ke angazi ukuthi khonapho lapho kusuke kwathini e-Ukraine lapha kungathi impi yakhona le e-Ukraine ifuna ukukhathaza ngoba angithi ekuqaleni wayengathi uza kuthi yanga nje ephekela abantwana manje nanku umnyaka usuchaya nazo inyanga sezingathi 1 year 6 months ku 1 year 7 months kunapho lokho kuluyo so phambili ngale kungathi akusalunganga kuhle ngiyabona ku front line ngale so mbona ngathi khona ukwelixegisa ilizwe leRussia ukuthi iyalehlula impilo eUkraine yiko kwenza ukukhanya ngathi ubu superpower balo bungathi sebungathi ubuwa lo mbuzo kancinyane ukuthi kathi behlulwa yini ngoba so babesebenzisa ama drones lana besebenzisa izikhali ezinkulu besebenzisa lokhu kodwa ukukhanya akusachayi izinto lezi azisachayi sezichaywa ziphezulu yiko kungathi kakusakhanya ukuthi benza phambili.
Alo ke ngumnomzana Rafael Mthombeni uhlaziya izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lolamhlanje. Igama nguChris Gande libele mpela viki elithukela asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa zikhona ke nsuku zonke kusihlwa ngo 7:30.